besikhona le kumele ngisababa utsangirayo kuhambe kuhle kakhulu sike kusena abanye balele khona abantu babuye ngokuningi bezekhumbula iqhawe elihle elingubaba uMorgan Tsvangirai. Umsebenzi ube muhle kakhulu abantu kade bebaningi i-leadership ibuye yonke abakhokheli abaphezulu kujabulise kakhulu kanye lefemili esikunanzelele kakhulu laphana ukuthi la mapholisa ebekhona kodwa kuba khona kwamapholisa ebemaningi kakhulu kade kumangaza ukuthi singaba kwenze njani ngoba kungokwakuqala sisiba nomsebenzi omuhle kangaka sikhumbula iqhawe sibone la mapholisa asezimbabwe siba khona kodwa kube kuhle kakhulu sebenze ube muhle sikhulumile ubaba uMr. Chamisa onguye umkhokheli we-MDC upresident wabantu ukhulume kahle sibili and kwakhuluma lezika ekade zikhona abavakashi kade bekhona lo mngani wakhe obekhona waseZambia laye ukhulume kuhle kakhulu ebebebonke kakhulu kwezama-union ababemele abantu bakhulumele abantu ngokuthiyana izipika nge-history yakwakwenzayo engakusho ukuthi ubaba uTsvangirai ube yindoda nxa usizwa abantu sebekhuluma ugcine uzibuze ukuthi kade ngaba uyamazi yini kumbe azanga umbone ngoba mina ngumuntu ikakhulu engimaziyo indoda mpela ibiyindoda yabantu
bebegqoke impahla ezibomvu yini abantu njengoba sasizwe imuli yakoTsvangirai sithi abantu bengagqoki impahla zebandla
ngithe nxa ngifika okumazi lezi suti ezigqokile impahla zebandla ngithe nxa ngifika ngamangala ngase ngabona ezindleleni kuyi-red abantu begqokile okuyimazi leyo ukuthi kube kule mpahla ezintsha ezibe zibhaliwe ukubana siyakukhumbula baba Tsvangirai ulale ngokuthula okuyimazi leyo ukuthi wonke umuntu begqokile impahla ezibomvu okubonisa ukuthi bona abantu azange bekuzwisise ukuthi kungani bengagqoki ngoba umsebenzi obengumsebenzi weqhawe elalivele ligqoka lezo mpahla zephathi ezikhombisa ukuthi bangama-members ephathi yabantu so kade begqokile kakhulu kukuhle kakhulu
bebekhona yini abebandla leZANU-PF
abebandla leZANU-PF kade bengekho sibe sicabangele ukuthi bazaba khona ngendlela kube kugcwele kakhulu amapholisa lama-CIO kodwa zanga besike but engunanzeleleyo futhi ngibona ngani babonile labo ukuthi kuzoba nzima ngoba abantu ekade bedanile ngoba ubaba uNelson Chamisa uthe ngauthi uyakhuluma wathi hayi asilolanga le rally namhlanje sizekhumbula iqhawe lamaqhawe wazama ukuthi ekhulume ngesikhathi esincane abantu bathi hayi cela president ukhulume ngendlela ofuna ukukhuluma ngayo sikhanuka ukubana sizwe isiphithi sakho elela kanye bawakhuluma so kade bengekho embono ukuthi kona mbonani kuncede kakhulu ukuthi bangabi khona ngoba abantu bazondile kakhulu nge-economy ekhona ezweni ukuthi kwesinye isikhathi kwekungekho kube kuhle
sizwa kuthiwa umama kaTsvangirai walile ukukhulumisana lomnumzana Chamisa liqiniso yini
akuhlelana iqiniso ngoba mina lami ngomunye kade ngihleli kustage yena ngokwakhe umama usukumile wahaga ubaba uNelson Chamisa wamhaga isikhathi eside kwaze kwafika kimi nami ngiseceleni ngezwa inhliziyo yami izinyembe zizintshentshela enhliziyweni ukuthi ashemu bakhumbula iqhawe kube kuhle kakhulu ngoba ngemva kwalokho sihambile sasafika emathuneni sime emathuneni sahamba saya emzini kamama kaTsvangirai lapha upresident ofike wahlala la efuthi wazohlala lefemili sasala khona basaba ngabantu abadlayo sisiza akazanga lokhu kuyinto nje yamanga okhulume ngaye kakhulu mina ngizibonele ngamehlwami bedumelene emnganga njengomuntu omukelayo nxa efika endaweni.